Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 8 kuNtulikazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela.
Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit.
Ongangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile, okuhlanganisela khona eNew Parliament lamanye amaveni wonke.
Umhlangano weSADC Standing Committee uqalisile namuhla eHarare okuzaqhutshwa khona iSADC Summit. Bazathola na imendulo ababili abeZimbabwe abancintisa namuhla kusihlwa kumdlalo wokugijima owe 200 meters kwele France. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sebutho kanye lesamapholisa ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi kuyethusa okwenzakala elizweni osokubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa waqoqa ukutshengisela elizweni lonke ngosuku lomhlangano weSADC Summit. Kusenzakala konke lokhu inhlanganiso ye-European Union namuhla ixoxe umhlangano wenhlanganiso ezizimeleyo eHarare okuhlolisisa ukuxokozela okuselizweni. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition yalile ukuya emhlanganweni lo isithi inkokheli yayo idingwa ngamehlo abomvu ngohulumende othi bajojozela udlakela. Abaqondisi benhlanganiso le baya kuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela. Kakazabonise ukuthanda ukubona abantu besemgwaqweni betshengisela. Ngendlela asebenza ngayo izikhathi eziningi uhulumende ukubona kuyindlela yokufuna ukuhluthuna umbuso. Kanti ke uyakutsho khona lokhu uhulumende ukuthi kulamazwe angengentshonalanga afuna ukuthi kusetshenziswa amathuba njengalawa ukuthatha umbuso kuhulumende ngendlela engafanelanga. Ngakho-ke kakumangalisi nxa ulandela indlela uhulumende acabanga ngayo kweminyaka eminingi lokufuna kwabantu ukuthi batshengisele baveze njalo ukuthi abasuthisekanga. Lezo zinto zombili nxa sezigqikilana yikho ubona sekulamasotsha sekulamapholisa emgwaqweni ngokuba bengathandi ukuthi kube lokutshengisela ikakhulu ngalesi sikhathi lapho kuyabe kukhangele khona amakhamera uzulu wonke emhlabeni ekhangele eZimbabwe lapho kulomhlalo weSADC khona.
Kodwa kulandlela engani lula uhulumende angakusebenzisa ukuthi kungakhanye ngani wenze into ezingasizo?
Indlela ikhona elula, akudingakali masotsha emgwaqweni, vele kadingakali ngokuba kasikho isimo esisibonayo esokuthi uzulu weZimbabwe usengatshengisela engamamiliyoni emgwaqweni okuza kwenza ukuthi kube le ndlela le kumbe kube lodlakela kusenze kwenzeka zonke lezo zinto la ngabantu bengatshengisela ngendlela elokuthula engasoze idinge amasotha engasoze idinge amapolisa njalo ngibona kuqhakathekile ukuthi uhulumende afunde ukuthi vele lapho kuhlangana khona inhlanganiso ezihlukahlukeneyo zomhlaba iIMF iWorld Bank United Nations abantu bayatshengisela besola lokhu kumbe besekela lokhuyana kakuvumele khona lokho kwenzeke basukume abamsekelayo yena uhulumende bayemgwaqweni bayetshengisela basukume laba abangavumelani lo hulumende bayemgwaqweni bayetshengisela umconstitution yeZimbabwe iyakuvuma khona lokho kanti ke futhi kuyayiqinisa iZimbabwe kuyakuqinisa ukubusa kwentando yabantu ngobuningi babo
Lo ngumnumzana efidlela Ncube umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ukudaba olufanayo umhlangano weSADCO Standing Committee uqalisile eHarare namuhla lapho isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwana lamanye amazwe umnumzana Ranganayi Chimbindi onguye osezakhokela eli committee ethule khona umbiko wakhe okwamukela lesi sikhundla. Kukhangelelwe ukuqhutshwa eminye njalo emihlangano eminenginengi eyandulela owe-SADC Summit ozakuba mhla ka 17 kuyana linyanga. Ukuze sizwe okunengi ngamalungiselelo emhlangano ye-SADC, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende njalo engumqoqi wokwethulwa kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni.
Okokuqala ukuthi iZimbabwe isikuzinga elingaphezulu kumalungiselelo ohlelo lwe-SADC oluzabe lukwelakithi eZimbabwe. Okungangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile. Ikanti njalo lalapha okuzayenzelwa khona imihlangano okuhlanganisela khona e-New Parliament, okuhlanganisela khona leminye lamanye ama-venue wonke konke sokulungile ukuthi iZimbabwe ithi ukuphatha ihlandla leli lomhlangano we-SADC esizathi ukuba lawo lemgwaqo yethu yonke isilungile lokunye nje esingakucabangela kathesi esesingakujwe ukuthi iZimbabwe isilungele ukwamukela bonke abantu bemzini.
Kuzahamba njani lapho abe-SADC sebefikile njalo ungasichazela ukuthi ikhona inye eminye imihlangano ezaba khona kungakafiki umhla ka 17 eyokulungiselela isami.
Konke sokulungile njalo uhulumende wenelise ukuthi ekhuphe indleko zonke eziyenza ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esihle ukuthi yamukele abantu bemzini ikakhulu inkokheli ze-SADC ezizathi ukubuya. Yikho ke esesingakutsho kathesi ukuthi konke kulungile.
Lo ngumnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende njalo ngumqoqi wakwethula kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni. Ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga owe-Studio 7 eseHarare. Abavalisi labazali bathi bakhathazekile ngempumela yemihloliso kanhlangula eZimbabwe School Examinations Council kumbe iZimsec. Ugatsha lubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimsec lwazisa ukuthi abafundi abaphumelele kumihloliso ye-ordinary level bayisilinganiso sokune ekhulwini 4.44% kuphela. Inani labaphumelele kuzifundo ze-advanced level lehle lisuka ku-75.89% laya ku-31.67% ekhulwini. Esazisa uZulu ngempumela leyo umgcini isihlalo weZimsec Board umnumzana Paul Mapfumo uthe izifundi ezilobe imihloliso zingekho esikolo aziqhubanga kuhle. Ugcizelele sithi kumele kulandele umthetho kahulumende othi izifundi zonke kumele zibe lempumela ekhanyayo e-continuous assessment learning activities kumbe ikhala. Uhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumele senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Kuyisibuko, kecelezi mira, eveza okuyikho kanye okwenzakala ezikolo. Silohlupho olukhulu kwezemfundo. Uhlupho lwababalisi abangaholiwe. Uhlupho lwabafundi abangenelisiyo ukuthola imfanelo zonke zemfundo. Singabuyela emuva sekhangela inzira masanga. Commission report eyiyo eyasandulela ukungena kucurriculum yethu yokusebenza ngezamakhono. Yagcizelela ukuba uhulumende kaqale isikhwama phecelezi okuthiwa i-Education Equalization Fund esilenhloso yokulinganisa izikolo zonke, kungabi khona isikolo okuthiwa lesi sikolo asila ukuthini lokuthana. Kodwa-ke ngempumela zemihloliso ekakhulu le mihloliso kanhlangula isivezela obala uhlupho esilalo njengeZimbabwe.
Labo abangenelisanga ukuthi bayenze ikhala abatholanga ke ama-results abo kutshoni lokho.
Indaba yekhala dala sakhuluma ngayo. Ekuqaleni kwayo ikhala iqala, injongo yekhala kwakuyikuthi incedise abafundi bengafeyili, phecelezi ikhala yi-coursework. Okuthi vele nxa silanda ukuthi umntwana ayebhali o-level, umntwana ayebhali A-level, athole vele eselayo impumela. Iminyaka yonke le kusetshenziswa ikhala lapho yaqala khona, ayizange isetshenziswe. Kuyasethusa manje nxa sokuvumbuluka sokule mbiko yokuthi abantwana abaphindayo ababhalanga kumbe kabatholanga impumela yabo ngenxa yokuthi kababhalanga ikhala. Kukanti ikhala yona ivele yayisebenza ngibungi. Ngifuna ukukubeka mgceke, thina njenge-athos sake sabuza kakhulu ukuthi kanti ikhala isebenza nini. Sibona izikolo zithola 0% kabantwana behambe bele mpumela yekhala eyayingabe yenza nxa ethole impumela emihlanu emhlolisweni wakhe engathola u-0.
Umnumzana Themba Kuyemoyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalise Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe obexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Ele Israel lithi namuhla libhombe endaweni ezithiyeneyo kweleLebanon lapho ebelihlasela khona abebutho leHezbollah. Liphinde lathi lihlasele njalo eRafah elicabangela ukuba kwelabahlomileyo abeHamas abathumba izizalwane zakwele-Israel ngomfumfu nyakenye babulala abanye abafika phose inkulungwane lengxenye. Amapolisa agidimisane labatshengisele eNairobi kweleKenya namuhla abafuna ukuba umongameli William Ruto asuke embusweni. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabanye abatshengiselayo ababotshiweyo. ELeRussia libika ukuba ibutho lakele-Ukraine lingene elizweni leli esabelweni se-Kursk lahlasela okwesabekayo. Sekulensuku ezintathu ELeRussia libisana lebutho lakele-Ukraine kuleyo ndawo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kwezi phathelane lezeMelika, amazwe omhlaba atshiyeneyo akhangele umkhankaso okhethwa lukamongameli weMelika ngelihlo lokhozi ngoba impumela yalo izaveza sobala ukuthi ubudlelwano beMelika lamazwe la buzaqhubeka bumi njani. Ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe amaningi buqakathekile kakhulu ngoba eleMelika lilenhlelo zokuphathisa amazwe la ikakhulu ngemali, ukudla lezempila kahle. Abancintisa kulolu khetho ngunkosikazi Kamala Harris owebandla lamademocrats olomnumzana Donald Trump omela ama-Republicans. Sibuze olandela izombusazwe weMelika umnumzana Tim Muringai ukuthi ubona ubudlelwano beMelika buzaba njani, kunganqoba uTrump kumbe kunqobe uHarris.
Umama uHarris enganqoba, siyakwazi ukuthi kule continuation ekhona yena lo baba uBiden okhona kathesi. Sikwazi ukuthi ama-Democrats bona bathanda ukuba in a more defensive approach ezinto ezenzakalayo all over the world ukuba le peace loku make sure ukuthi amazwe wonke ayakhulumelana kuhle siyabona ukuthi kabe kungela more of these confrontations ezenzakala la TSS sizibonayo and siyabona ukuthi iAmerica layo ingathiwa isikhangelela ukuthi amanye amazwe are responsible for their areas singakhangela iNATO sibona ngathiwa sebengenisa bo Ukraine, Finland, leSweden ukuthi lazo zibe le protection ye Article 5 ukuthi zingabanjwa by any other country then bazabe bencedisa in those areas. So khonapho ngithi hayi umama uHarris ngangena ngathiwa yi-continuation of the same policies esisetshenziswa ngubaba uBiden. Maybe a little bit change here and there, but ngathiwa kuyabe kufana.
Phansi kombuso kaTrump ke.
Kunganqoba ubaba uTrump, hayi, the first 4 years ekhona laphana sabona an aggressive policy eyoku-withdraw the United States from international scene or ama matters of world affairs. Sabona besithi iAmerica first in a lot of things. And ubaba uTrump, njoba wayengu-businessman oqakathekileyo for a long, long time. Yeah, nah, the lens as one around the world is about making money and making big money for his country. So konapo nganta I philosophy abishintshile. Siyabona impilo zonke ezihambayo. America is very invested. Hayi ngabe sembona nganti yabe se keeper the investment as a concentrator with an isolationist policy. But Konoko Sibonangantwa is detrimental to world affairs.
Umnumzana Tim Muringayi ulandeleza umbusazwe weMelika obexoxa ecingweni lontungamili Nkomo owe Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe entolongweni okwamanje bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba bagoqela amalunga ebandla le-CCC abotshwa ngohlangula esetheswa amacala okuqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Abalwela amalungelo oluntu, umnumzana Robson Chere, unkosazana namathayi kwekweza, umnumzana Vusumuzi Moyo, lo mnumzana Samuel Kwenzi, labo bavalele entolongweni e-remand prison. Betheswa amacala okutshengisela phandle komthethwandaba eHarare lapho ababekhonona ngokubotshwa kwamalunga e-CCC kanye lokutshotshozela odlakela elizweni. Baya kuphika lokho. Kusenjalo leZimbabwe seligcwalise ibutho lamapholisa kwamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa mhlaka 17 kuyonale inyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs TV Studio 7 uxoxe lolandeleza umbusazi womnumzana Fortune Lalaz kanye lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umlalazi usungula lengxoxo.
Izizalwane zelizwe lakithi uma zifuna ukuya bhikisha emgwaqweni zivunyelekile ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Siyabona ukubotshwa kwabantu abathize ahead of iSADC Summit. Abantu beZimbabwe sokucaciseni balelungelo lokuthi iSADC yona ibuya ba demonstrate ukuze batshengise iSADC ukungajabuli kwabo elizweni labo. iSADC sikhumbule ukubana yinhlanganiso yabantu beSouthern Africa, ayisiyo nhlanganiso kamnangagwa kumbe izanu kumbe uhulumeni. Uzakhumbula komnye umnyaka iSADC isenzelwa eDurban kwele South Africa umongameli esesengu-Jacob Zuma. Bathi bembuza ngokudemonstrate kwabantu wathi yona le democracy esihlala sikhuluma ngayo, yekelana abantu batshengisele ukungajabuli kwabo ngento ezithile.
Yes.
Ibo abathungameli esibafunayo lapho.
Yes, ngenise ke ubaba uJuma khonapho. Ngamapitshane baba uJuma, ngampendula sithini umlalazi lapho?
Uduku esiba lalo lapha kwelakithi eZimbabwe ukuthi kona kulabantu abavele bangathi babona impilo yabo ilungiselelwe ukuthi bebehlala begobola begongoda ilizwe labo eleZimbabwe, especially nxa kulama-international events anje abo unga labana United Nations General Assembly kubadeshirelei sadaki kubi African Union kwa kwa labandu vila wafunu utu baifige beenzu kizi mbabe ikanye ililizwe eni nga manga kuse okumere ngabeta ungele labanya bandu and stuff like that yet bakotu tuna there is something called sovereignty nge eskiwa ute amazwe nga mazwe azimele lapa andi tina ute letu silake silaka mbasawe sindaone sisiboni sana akuna mtu pelo perfect nga labe As much as Amandu Zenzele uthule kungela ukudla ngudla ngiphakathi lo umuntu wezokwakhe umekelela ezokwakhe but into siyazi ukuthi akukazi kube nokuthengisela okuphela kudle lapha eThethi bakho ukuhlala ukuzokuyiziphithi phithi kushiswe izimonta kubula ama building ucina ukumoshakala lempilo zabantu sibili so konoku yike singavuniyo yiko usowudala ukuthi amapolitics xa ungena kaThethi ukuthi hayi hayi libona ukuthi sikhona Zamkwe zile nga isiyo. Hai, sinakutlana majela kona. Hani li mzile o minister of home affairs, owe England gali. Uchi wati kona, we are creating 500 more places for ama protesters laba. Baza ngele chile. And the same chance ukwe shoka desi.
Ye, mlelazi, mpende kona mkwole.
Unfortunately, ukolite, utabangu uti sovereignty nyeza anu. Kumbe ngekahulumende ukuba sovereign kutsho abantu bonke siyakwazi ngehistory yokuthi whether li violent or li non-violent iZANU PF ayifuni ukuyi-expose ifanana lobaba lwana wemakhaya ohluphayo othi nxa kubuye izethekeli abantwana bayedlala kude le ezasale bagongode ekugcineni yilona uhlupho njona ngitshilo i-army belongs to ama-barracks ngaze uhambe kuphi umhlaba izimbabwe is extraordinary ngokwenza into eziwrongo khona e-UK akutshoyo ukuthi abantu bayaprotesta yes abantu babotshwa ngemva kokubana sebebe-violent ubezwa sebesithi hayi xa sekunzima sizabiza i-army manje kwezimbabwe kulokuhlanya phakathi kubizwa i-army before abantu baproteste kubotshwa abantu before baproteste e-UK khonoko anika khona i-example ngabantu abayenze i-violence basebebotshwa asobantu abacabangelwe ukuthi bazakwenza i-violence
vala khonapho ngonomfutshane babakolide
mina ngilelunga lezanu p f ngiku-central committee asikaze sihlale ngisho umhlangano one lapha esahambeni siyogongoda khona abantu imfana yonke sihlala sithi sambeni siyongqe ngabantu ukuthi abantu banjani babuye kithi abavotele thina asibenzeleni okuhle ngezikhathi zonke so yikho vele thina esidume ngakho hatsho kokugongoda lokho kodwa into ekhona yikuthi khona njengoba ngishilo mina abantu bangapha babomlalazi babophela lulo ngoba manje bakhulume anobona yikho yazo bakhulume babongubonakala sebese ezitridini yikho bengabushwaka but abantu ababangena kuthithe wani vele bayenza imbonani Kabenzi lokwana kuti umbeta ichenini imbonani vele yotona kubafuna ungcolisa ilizwe lethu
Lapha liseyo mnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF lo mnumzana Fortune Lalazi olandele zombusazwe bexoxa lo Gibbs TV Studio 7 Kwezemidlalo kambe bazathola yini mendulo abafana ababili abamele eZimbabwe kumncintiswano wokugijima owe 200 meters ozaqhutshwa namuhla ntambama kwimidlalo ye-Olympic Games eqhutshelwa kwele France. Intelelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Utafuana shema karaulo makana kaishe charamba balo vega kuhucha imbali omdalo kukichi maeli zele Zimbabwe ngofinyele la ufainali omunduzo anu 200 meters kumidalo ya Olympics izo lontambama wazo wa 7 zae intateli zindaba ya zemidalo utanduwe moyo uti ufisela wabili laba inkansha inkulu ya mkankaso ya mwabo kutola imendulo
wenze uche sivili la kulu sasangele nubuti this time around kusambe singashola ya ti imedalo jeni Zimbabwe
intateli zindaba ya zemidalo upreiz lagama uthe na kusoze kube lula uba bathole imendulo abadlali laba nxa ekhangela indlela abagijima ngayo ku semi final
isikhathi labo yenza ngani ngesoro lazo ngoba abathathe u number 3 kuma izawo ukuthi masikhayela ukuthi u number 1 no number 2 ma start different cards abo bese phambili kakhulu kuleza
olandela ezemidlalo umnyakazi mabikana uthi sekungenzakala loba yini kufinal kodwa umdlalo wokugijima usungaphakama ngemva kwemidlalo ye-Olympics.
Hawu makarawu locharamba hayi bazenzile izinto kuhle lokhu kuyabukeka lo kuyabongeka abancane basakhula labo bebona into ezinje zisenzakala bonke bayaba le-belief ukuthi it's possible bagijime ngalabo abafana bana basimele kuhle njengelizwe lokutshengisela ukuthi vele ama-sportsmen esiwathatha serious i-talent linethu saselincane kuma-next Olympics le more representatives
uDumisani Luzulani Dube ohlala eNyamendlovu uthi bengaba baningi abenza izimanga kwezemidlalo nxa amathuba engaphiwa labantwana basemaphandleni
lapha abadala nabantwana sebezidinga ukuthi bethole ukudla isikhathi sokuthi umntwana yeso ukuthi uthole ukugijima benelandela iqhashi yakhe ayisisekho so laba bafike ngokuthi bayathola uyakwazi vele lapha especially eNyamendlovu lapho khona ufeature legijima kakhulu kodwa ngesizathu sokuthi umuntu akathuli uyagcina engasiyadinga umsebenzi echina lakho lokho kwama-sports
umakarawulo charamba bayingxenye yabadlali abayithuba mnembili abafinyelele kufinal njalo laba ngabagoqela intshantshu zasemelika uNoah Lyles kanye lo-Arion Knighton bona abakhangelelwe ngabaningi ukuba benganqoba ndawonye loyethile Tebogo owawele Botswana umakarawulo charamba bafunda emakolitshini emelika ngiyimele isidi 7 ngobulawayo ngingujoseph njanjini.
Sawu isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumelayo nange WhatsApp.
Kusasa we Studio 7 linjani lonke labalaleli benu. Indaba le yenziwa ngomnankagwa laphana kusiya ngombono wami. Angiyiboni into elungileyo ngoba ungakhangela into eyenziwa ngomnankagwa ngesikhathi seGugu Round. Nguye umuntu owadikleya amasotsha ukuthi ephume esibulayelo obaba omkhulu ngani. So ungakhangela futhi umdala unkomo wasesithi hayi mayuyubo mayuyu impi mayiphele akube lokuthula okutshengisa ukuthi impilana vele yayingaphelanga ngoba lakathezi vele ukukhanya ngantu ayelokhu isalingile emoyeni impilana ngabe yathi phu phansi kuphela zihlezi khale kuphela kawani kuphela yona impi vele ingaba khona asoze kusweleka lo ofayo kodwa asoze kuswela lo zasala futhi yaqala kodwa ayiphelanga ngisamethembi ngilapha ekanye la kwele Botswana.
Sanibonani basakazi bethu baka Studio 7 okhulumayo ngobona waselifana kuyadawukisa kwesikubonayo ekuhlukunyezwa abantu ngenxa yokuthi kunama-visit azobakhona so kuhanjwa kutshaywa abantu kuhamba abantu bebotshwa ngumbuso weZANU-PF bayakubona manje uJoseph Juma okwenzakalayo bakujabulela bayakukhomenta bathi kurayithi umnankagwa yenza into erayithi kakhulu mayelokhu esongela abantu ukuthi ngabasumi ebachaba ugodo kuyinto enhle yona le enje
siyabingela siyabonga sicela isikhathi senews lisengeze sona ngoba utholi sokuphawula umuntu oyedwa ababili isikhathi siphelile kanti-ke kulezinye izinto ezibalulekileyo abantu abangazihlaziyela labo ngoba siyabona ilizwe lakithi akukho lapho liyakhona kumele sihlanganise ngomqondo sonke ukuthi sibonisaneni ukuthi izanu since 1980 ngempela isehlulile singamazimbabweni 50 years sakukhetha ukubaleka omnye eBotswana omnye eAmerika yinto kumele sihlaziyeni sizithole isisombululo ukuthi kuze kube nini izizwe zonke zilungisa amazwabo ngedemonstration ngevoti ngayo yonke indlela ukuthi osiphethe uyehluleka asisamfuni sifake omunye ongasenza ilizwe lethu le phambili libe lesizotha lihlonjelwa izizwe. IZimbabwe yilizwe eliyangisa umhlaba wonke ukuthi ma ungazwala noma useChina ukuthi you're from Zimbabwe but we babo kuze kube nini abantu abahlaziye bebaningi sibonisana indlela zabo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Live Talk namhla sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe okubotshwa mahlayana abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit. Silugqiba lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguJabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.